Isizathu ezitshengiswe ngurhulumente okwele South Africa ukuvukela unkosikazi Grace Mugabe ecaleni lakhe lokutshaya owesifazane okwele South Africa sezishiye abaningi kwele South Africa bethukuthele. Embikweni othule izolo umphathi ntambo ugatsha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi Maite Nkoyana Mashabane uthi ucabange ukupha unkosikazi Mugabe isivikelo esiphiwa abadala amacala besemsebenzini okumela urhulumente esenzela ukuthi iSouth Africa igcine ubudlelwano obuhle leZimbabwe. Ingcithi zithi lesi sivikelo bekungafuzanga siphiwe njengoba unkosikazi Mugabe udale leli cala esiyabona abantu abakhe hatshi esemsebenzini okuphelelezela umkakhe emhlanganweni weSADC umama Gabriela olinyazwe unkosikazi Mugabe unkosazana Debbie Angels uthuthukuthela uganuni wabo ngokwenziwe ngurhulumente.
Uhulumende lo usekukhombise kaningi ukuthi kungcono akhethe ukugcina ubudlelwano bakhe lamazwe angabangane kulokuvikela izizalwane zakuleli.
Nakolunyisa ngothi inhlanganiso ye-AfriForum layo ithukuthele. Inhlanganiso ivalele unkosikazi Mashabane iphikisana nokuphiwa kwankosikazi Mugabe isivikelo lesi, kodwa unkosikazi Mugabe wagcina ephuma elizweni lomongameli Mugabe ingakaphiwa ithuba lokuphikisana lesinqumo lesi. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Willis Peace uthi sebesiya emthethwandaba ukuze yiloba yinini unkosikazi Mugabe angena khona kuleli alalanyelwe ingalo yomthetho.
Sizakuya emthethwandaba sisiyaphikisana lesivikelo lesi. Lokhu sizokwenza ngokufaka isicelo sokuphikisa lokhu emthethwandaba we-High Court ePretoria kungakapheli amaviki amabili azayo.
Ingcithi kwezomthetho wobudlelwano bamazwe unkosikazi Amir Swart yena uthi bekuvele kusegcikeni ukuthi urhulumende uzamvikela unkosikazi Mugabe. Uthi okubika ukuthi lokhu sekwehlisa isithunzi seSouth Africa sokuvikela amalungelo oluntu. Uthi lokhu urhulumende ukwenze sazi ukuthi unkosikazi Mugabe angavela kuphuma elizweni sekukulutshwane okungenziwa ukuze ajeziswe.
It's going to be extremely difficult to hold her accountable now.
Kuzaba nzima ukuthi ajeziswe njengoba eseseZimbabwe. I-AfriForum kuzafuze ithole indlela yokuthi isinqumo somthethwandaba leso siyesebenza eZimbabwe. Angiboni ukuthi lokhu kuzaphumelela. Ngicabanga ukuthi uhulumende uzamvikela. Ngicabanga ukuthi vele usephunyukile.
Ibandla le-DA lona lithi lifuna unkosikazi Mashabane azochazela iParliament ukuthi kungani esebenzise amandla akhe ekwenzeni into engekho emthethweni. Ngokwethula isinqumo sesivikelo lesi, uhulumende ubekuveza obala ukuthi unkosikazi Mugabe ubengalaso lesi sivikelo, ngakho bekufanele abotshwe. Unkosikazi Mugabe uhle wangabuya emhlanganweni weSADC ngomgqibelo, kanti yena lo mongameli Mugabe bahle bahamba ngensonto ekuseni lomhlangano ungakapheli. Umhlangano weSADC uphele izolo, kanti akula okukhulunyiweyo ngeZimbabwe loba ngesenzo sikankosikazi Mugabe. Melethulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.